uPetro wokuqala isahluko sesibili. Ngakho lahlani ububi bonke, lobuqili bonke, lokuzenzisa, lomhawu, lokuhleba. Njengezingane ezisanda ukuzalwa, fisani uchako oluhle, ngitsho uchako olungokomoya, ukuze ngalo likhuliselwe ukusiliswa, ngoba selibonile ukuthi inkosi ilomusa. Wozani enkosini kulo idwala eliphilayo elaliwa ngabantu kodwa kuNkulunkulu lingelikhethiweyo eliligugu njengamatshe aphilayo lakhiwe indlu yokomoya libe yibupristi obungcwele linikele imhlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngoJesu Kristu ngoba umbhalo uthi
khangilani ngiyabeka eziyoni ilitshe lengonzi elikhethiweyo eliligugu okholwa kulo kayikuyangeka.
Ngakho kini elikholwayo liligugu kodwa kulabo abangakholwayo kuthiwa
ilitshe elaliwayo ngabakhi selaba yinhloko yengonzi, ilitshe lokukhubekisa abantu ledwala lokubawisa,
ngoba bayakhubeka ngenxa yokungalaleli ilizwi okuyikhona ababekumisele. Kodwa lina liluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, lesizwe esingcwele, abantu abamisiweyo babe ngabakaNkulunkulu ukuze lichumayele izenzo ezimangalisayo zalowo owalikhupha emnyameni walisa ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Lalikade lingesibo abantu kodwa kathesi selingabantu bakaNkulunkulu. Lalingahawukelwanga kodwa kathesi selihawukelwe. Bathandekayo, ngiyalincenga lokhu lizihambi labemzini ukuba lizigcine ezinkanukweni zomzimba ezilwa lomphefumulo wenu. Lihambe ngokuhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho belihleba ngokuthi lingabenzi bokubi bathi ngokubona izenzo zenu ezinhle badumise uNkulunkulu osukwini lokuhanjelwa. Zehliseleni ngaphansi kwezimiso zonke zabantu ngenxa yenkosi, loba kuyinkosi enkulu ebusayo, loba kungababusi abathunywe yiyo ukuba batshaye labo abenza okubi, babonge abenza okuhle, ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle liqede ukungazi kwezithutha. Hlalani njengabakhululekileyo, kodwa lingenzi inkululeko yenu ibe lizaba lokwenza okubi, kodwa lihlale njengezigqili zikaNkulunkulu. Hloniphani abantu bonke, lithande abazalwane, limesabe uNkulunkulu, lihloniphe inkosi enkulu. Zinceko, zehliseleni ngaphansi kwamakhosi enu ngokuhlonipha konke, kungesikho kulawo alomusa lesihawu kuphela, kodwa lakulawo alolaka, ngoba kuyabongeka uba umuntu ethwala ubuhlungu lokuhlupheka okungafanelanga ngenxa yesazela sakhe kuNkulunkulu. Kulilethela udumo bani uba libekezela lapho litshayelwa ukona na? Kodwa uba libekezela lapho lenza okuhle lihlupheke ngakho, lokhu kuyabongeka kuNkulunkulu. Labizelwa khona lokho ngoba uKristu laye wahlupheka ngenxa yenu. Walichiyela isibonelo sokuba lilandele ezinyathelweni zakhe. Yena kenzanga isono, lenkohliso kayifunyaniswanga emlonyeni wakhe. Owathi ethuka kazaphindisela ngokuthuka, owathi ehlutshwa kazasongela, kodwa wathembela kulowo othonisisa ngokulunga. Yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe esiphambanweni, ukuze kuthi sesifile esonweni siphile ekulungeni. Lisilisiwe ngamanxeba akhe, ngoba lalinjengezimvu ezilahlekileyo, kodwa kathesi selibuyele kumalusi lomlondolozi wemphefumulo yenu.